Isahluko 22. Wahlala eqotho kumnyama kubomvu. Indima 1-2 umbuzo uthi, kuyini uPetro ayecabanga ukuthi kwakuza kwenzakala ngesikhathi uJesu efundisa eCapernaume, kodwa kwagcina kuhambe njani? UPetro wayengasahlalisekanga, esebathe nhla abantu babelalele uJesu. Babesesinagogeni eCapernaume. Umuzi kaPetro wawusedolobheni lelo, njalo yikho lapho kwakuhlala khona abakhula bakhe lezinini zakhe eziningi, kanye labosowabo ayesenza labo ibhizimusi lakhe elalisekhunjini lolwandle lwaseGalile. Akuthandabuzwa-ke ukuthi wayeloyisa ukuthi omakhelwane bakhe bamthande uJesu njengaye. Wayefisa lokuthi kubathokozise ukulalela indoda le eyayiyingcitshi ekufundiseni ibatshela ngombuso kaNkulunkulu. Kodwa isifiso sakhe saphelele emoyeni. Abaningi babengasafuni lakuzwa leli lodwa nje elivela kuJesu. Abanye basebengunguna, bengavumelani la ekufundisa. Kodwa into eyisimudla kakhulu uPetro yikuthi kwasekuyiso leso lakubafundi bakaJesu. Basebebuthe inhlonzi, sebezonde bengasazazi lanxa ekuqaliseni babethokoza besizwa iqiniso uJesu ayebafundisa lona. Abanye babhavuma besithi ayekutsho kwakutshwaqisa igazi. Bangena indlela bemtshiya esinagogeni, badela lokuba ngabafundi bakhe.
UJohane 6:60 uthi, bathi bekuzwa lokho abafundi bakhe abaningi bathi, le yimfundiso enzima. Kambe ngubani ongayamukela na? Uverse 66 uthi, kusukela kuleso sikhathi, abafundi bakhe abaningi bamdela ababe besamlandela.
Indima 3. Umbuzo uthi, ukholo lukaPetro lwamsiza ukuthi enzeni ngezikhathi esekulingweni. UPetro labanye abapostoli basebephakathi kwelitshe lembokodo. Laye wayengakuzwisisi ngokugcweleyo kwakufundiswa nguJesu ngalelo langa. Wayezibonela ukuthi amazwi kaJesu ayengamkhuba umuntu wayengawathatha njengoba enjalo. Manje yena wenzani? Lesi kwakuyisilingo esasizavezwa ukuthi wayeqotho yini enkosini yakhe loba hatshi. Ngakungayisiso sokuqala, njalo sasingayisiso sokugcina. Pho ukholo lwakhe lwamsiza njani ukuthi anqobe izilingo lezi njalo ahlale eqotho? Kasehle lo daba sizwe. Wahlala eqotho lanxa abanye kwabehlula. Indima 4-5. Umbuzo uthi, kuyini okwenziwa nguJesu okwamangalisa abantu? Izenzo zikaJesu kanye lamazwi akhe kwakuke kumangalisa uPetro, ngoba kwezinye izikhathi kwakuphikisana lalokho abantu ababekulindele kuye. Phela uJesu wayeke wenza isimanga, wasuthisa amaxuku abantu ngokudla kulutshwana. Bahle bathi hetshwa, bazama ukumbeka ukuthi abe yinkosi yabo. Kodwa yena waba nguphunje kabemphethe, nangu esithi abafundi bakhe bahambe ngesikephe baye eCapernaume. Basala bengaselankani. Wathi sekusebusuku abafundi bedabula elwandle, bamangala bebona uJesu thutshe ehamba phezu kolwandle lwaseGalile lwalulesiphepho. Mhlalokho uPetro wafunda ukuthi kwakumele abe lokholo. Ukusisa, babona nampa abantu laba ya ababe babalekele. Babe balandele baze babathola. Kukhanya babe bukhali ngancane njengenqamu, befuna ukumbona esenza imimangaliso ukuze bathole ukudla, kodwa bengakuqakathekisi ukufunda iqiniso ngoJehova. UJesu wabasola kakhulu. Waqhubeka ngayo indaba le sebesesinagogeni eCapernaume, wabafundisa elinye iqiniso elaliqakathekile elabatshiya bechamathe futhi kulukhuni ukuthi balizwisise. Indima 6. Umbuzo uthi, uJesu wabalandisela upho omunye umzekeliso ababemlalele, njalo benzani bewuzwa? UJesu wayefuna ukuthi abantu laba babone ukuthi yena wayengasiso siphala sokudla nje, kodwa wayethunywa nguNkulunkulu ukuthi azobafela ukuze bathole ukuphila okungapheliyo. Yikho-ke wabatshela umzekeliso ezifanisa le mana, isinkwa esasehle sivele ezulwini ngesikhathi sikaMosi. Lapho abanye bekwala lokhu, wabalandisela omunye umzekeliso ebacacisela ukuthi kwakumele badle inyama yakhe, banathe legazi lakhe ukuze bathole impilo. Kulapho-ke abala bajeka umduli, bazonda babila. Abanye bathi, le yimfundiso enzima, kambe ngubani ongayamukela na? UJohane 6:48-60. Iningi labafundi bakaJesu lalo lathi lalingeke likuhlalele okunje, lamtshiya. amabala ngaphansi athi, ngayizolo kwakhona ixuku labantu lalikhulume lamadlabuzane lisithi uJesu wayengumprofethi kaNkulunkulu. Kodwa lapha kuyamangalisa ukuthi abantu laba basebeguquka konwabo. Babe ngomajikeduze sibili. Indima 7-8. Umbuzo ka-A uthi, ukuyini uPetro ayengakakuzwisisi ngoJesu? Umbuzo ka-B uthi, uPetro wawuphendula wathini umbuzo uJesu ayewuphosela abapostoli? UPetro yena wenzani? Kumele ukuthi lokho kwakuthiwa nguJesu kwakuyinsinda baphenduli lakuye. Wayengakakuzwisisi ukuthi uJesu kwakufanele afe ukuze intando kaNkulunkulu yenziwe. Pho walingeka yini ukuthi athiye uJesu njengabafundi laba ababengomajikeduze? Hatshi, ngoba kulokunye okuqakathekileyo kwakusenza ukuthi angafani labo. UJesu wakhangela abapostoli bakhe wasesithi, lina kalifuni ukuthiya na? UJohane 6:67. Wayebuza bonke abalitshumi lambili, kodwa kwaphendula uPetro njengenhlala yenza. Engxenye wayemdala kulabo bonke. Esikunanzelelayo ukuthi wayengafihli kokusesifubeni sakhe, futhi kukhanya angani wayengathikazi lokutsho ayekucabanga. Kodwa lapha watsho amazwi aqakathekileyo alokhu esakhunjulwa lalamuhla. Wathi, Nkosi, siza kuya kubani na? Wena ulamazwi okuphila okungapheliyo. UJohane 6:68. Indima 9. Umbuzo uthi, wakhanya njani ukuthi uPetro wayeqotho kuJesu? Wena uthini ngalokho kwathiwa nguPetro? Ukholo ayelalo kuJesu lwamnceda ukuthi abe qotho. Kwakuqakatheke kakhulu ukuthi ahlale eqotho kuye. Laye wazibonela ukuthi uJesu wayenguye yedwa umsindisi owayethunywe nguJehova. Wayekubona lokuthi ayekufundisa ngombuso kaNkulunkulu kwakunika abantu ithemba. Lanxa kwakukhona kwakumphiqa uPetro, wayekwazi ukuthi akula lapho ayengaqonda khona nxa wayefuna ukuthi uNkulunkulu amamukele njalo amnike impilo engapheliyo. Indima 10. Umbuzo uthi, singamlingisela njani uPetro? Lawe uvumelana loPetro yini? Kuyadanisa ukuthi abaningi lamhla bathi bayamthanda uJesu, kodwa kabakho qotho kuye. Nxa sifuna kuhlala siqotho, kumele silingisele uPetro. Sibambelele ezintweni uJesu ayezifundisa abantu. Kumele sikubale, sizame ukukuzwisisa, njalo sikusebenzise ekuphileni kwethu, lanxa kungahambelani lesikufunayo, loba kuthiyene lalokho ebesikukhangelele. Ukuhlala siqotho yikho kuphela okungenza ukuthi siphile impilo engapheliyo uJesu afuna siyithole.
Ihubo 97:10 lithi, akuthi bonke abamthandayo uJehova bazonde okubi, ngoba uyazilinda izimpilo zabathembekileyo bakhe abakhulule esandleni sababi.
Wahlala eqotho ngesikhathi eqondiswa. Indima 11. Umbuzo uthi, uJesu wayesiya ngaphi labalandeli bakhe? Ngemva kwesikhatshana, uJesu wahamba umango omude labapostoli bakhe kanye labanye abafundi bakhe belubangise enyakatho. Basondela entabeni iHemoni eyayisiba lomngqoqwane. Nxa wawuselwandle lwaseGalile, wawungasibona nansiya isiqongo sentaba le eyayisenyakatho yelizwe lesithembiso. Khathesi ke basebeyibona phose yonke, beqansa besondela emizini ababesiya kuyo eyayiseduze kweKesariya Filipi. Basebesenelisa ukubuka kwakuseningizimu yelizwe lesithembiso ngoba basebesendaweni ethe ukuphakama. Yikho lapho uJesu ababuza khona umbuzo oqakathekileyo. Indima 12-13. Umbuzo ka-A uthi, kungani uJesu wabuza ukuthi abantu babesithi yena ungubani? Umbuzo ka-B uthi, amazwi kaPetro atshengisa njani ukuthi wayelokholo lweqiniso? UJesu wabuza wathi, kanti abantu abaningi bathi ngingubani na? Akumbone uPetro esekhangele uJesu enhlamvini zamehlo, ebona ukuthi inkosi yakhe yayilomusa, ilamandla njalo ilenhlakanipho ezikileyo. UJesu wayefuna ukwazi ukuthi abantu babesithi yena ungubani ngemva kokubona ayekwenzile la ekuthilo. La kanye abafundi bamphendula, bamtshela lokhu lalokhuya okwakuthiwo ngabantu. Kodwa uJesu kazange agcine khonapho. Wayefuna kubona langabe abapostoli bakhe babelahleka njengabanengi. Ngakho-ke wababuza wathi, pho lina-ke, lithi ngingubani? uLuka 9 iverse 18 kusiya ku 20. Lalapha futhi uPetro wahle waphendula. Kazanga tshone kekeleza kodwa wacaca wathi, "UnguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo." Labanye bakhe babevumelana laye. Akumcabangi uJesu ebobotheka emncoma ngamazwi amnandi. Wamkhumbuza ukuthi nguJehova wayesiza abantu ababelokholo ukuthi balazi iqiniso lelo eliqakatheke kakhulu. UPetro wayesekuzwisisa ukuthi uJesu kwakunguye uMesiya loba uKristu okwase kukudala kwakhulunywa ukuthi wayeza kuba khona.
UMateyu 16 verse 16 lo 17 uthi, waphendula uSimon Petru wathi, "UnguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo." UJesu waphendula wathi, "Ubusisiwe wena Simoni, ndodana kaJona, ngokuba lokhu kawukwembulelwanga ngumuntu kodwa ngubaba osezulwini."
Indima 14. Umbuzo uthi, uJesu wamnika msebenzi bani uPetro? UKristu lo nguye kwakuprofetha kudala ukuthi wayeza kuba lilitshe elalizalahlwa ngabakhi. UJesu wayecabanga ngeziprofetho lezo lapho eveza ukuthi uJehova wayezasekela ibandla elitsheni lelo. Ilitshe lelo kwakunguye uJesu, uPetro ambiza ngokuthi nguKristu. Yikho-ke wanika uPetro imisebenzi eqakatheke kakhulu ebandleni. Abanye bathi uPetro wayeseza kuba yingqwele phakathi kwabapostoli, kodwa kwakutshiwo nguJesu yikuthi wayeseza kuba lo msebenzi omkhulu. Wayesemnike amakhiye ombuso wasezulwini, uMateyu 16, verse 19. UPetro wayeseza kuba lesibusiso sokuvulela abantu bemihlobo etshiyeneyo ithuba lokungena embusweni kaNkulunkulu. Wayezaqala ngamaJuda, kulandele amaSamariya, bese kucina ngabezizweni, loba abangasimaJuda. Indima 15, umbuzo uthi, kwakutheni uPetro aze asole uJesu, njalo wamsola esithini? Lanxa kunjalo, uJesu waphinda wathi nxa umuntu wayephiwe okunenye, kwakuzafuneka okunenye kuye. Okwenzakala kuPetro kwaveza ukuthi lalimqotho lelo. UJesu waveza okunye okunenge ngoMesiya, kanye lokuthi wayezahlukuluzwa eJerusalema njalo acine ebulewe. Kodwa uPetro akuzange kumphathe lokho. Wabizela uJesu eceleni wasemsola esithi, "Ngeke kwenzeke, Nkosi. Lokhu kakusoze kwafa kwenzeka kuwe." UMateyu 16, verse 21 lo 22. Indima 16, umbuzo uthi, uJesu wamqondisa njani uPetro, njalo akutshoyo kusifundisani? UJesu yena wathini? Wafulathela uPetro, wakhangela abanye abafundi okumele ukuthi labo babevumelana loPetro, wasesithi, "Buyela emva kwami, Sathane. Uyisikhubekiso kimi, ngoba kawucabangi ngezinto zikaNkulunkulu kodwa ngezabantu." UMateyu 16, verse 23, the Holy Bible in Ndebele. Kufanele ukuthi uPetro wamangala, ngoba yena wayezitshela ukuthi uyamsiza. Amazwi kaJesu angasinceda kakhulu. Kulula ukuthi lathi sicine sisenza esikucabangayo kulokuthi silalele okutshiwo nguNkulunkulu. Nxa singenza njalo, singaba ngabasekeli bakaSathane singananzeleli, kungelani lokuthi siyabe sihlose kusiza abanye. Manje uPetro wenzani sezwe impendulo kaJesu? Indima 17. Umbuzo uthi, uJesu wayesitshoni lapho etshela uPetro ukuthi abuyele emva kwakhe? Ayisikho ukuthi uJesu wayesithi uPetro nguSathane udeveli, futhi kumele ukuthi uPetro wakunanzelela lokho. Phela indlela uJesu amphendula ngayo ithiyene lendlela ayeke aphendula ngayo uSathane. UkuSathane wayethe, "Suka kimi," kodwa kuPetro wathi, "Buyela emva kwami." UMateyu 4, verse 10. Kazange amlahlele iganga umpostoli lo, ngoba wayebona okunenge okuhle kuye. Kodwa wamqondisa ngoba wayesephambuka. UPetro kwakumele abe ngemva kwenkosi yakhe ayisekele njengoba wayengumlandeli wayo, kulokuthi ayihambele phambili agcine sesiba lilitshe elingayikhuba. Indima 18. Umbuzo uthi, uPetro watshengisa njani ukuthi wayeqotho, njalo singamlingisela njani? UPetro waphinde watshengisa ukuthi wayeqotho. Kazange amisane loJesu, amzondele, loba ambeke isikhupha, kodwa wazithoba wavuma ukukhuzwa. Lalamuhla sonke silandela uKristu kumele sizithobe nxa siqondiswa, ngoba phela akugobo lingeqondiswe. Lokhu kuzasisiza ukuthi sisondele eduze loJesu Kristu kanye loyise uJehova uNkulunkulu.
Izaga 4 verse 13 zithi, Bambelela iziqondiso, ungayekethisi, zigcine kuhle ngoba ziyikuphila kwakho.
Wabusiswa ngoba wayeqotho. Indima 19. Umbuzo uthi, uJesu wathini kwamangalisa abafundi, njalo kungenzeka ukuthi uPetro wasala ecabangani. UJesu waphinda wakhuluma okunye kwathiya abafundi bebambowa ngaphansi. Wathi, Ngilitshela iqiniso, abanye bemiyo khonapha kabayikukuzwa ukufa bengakayiboni indodana yomuntu isiza embusweni wayo. UMathewu 16, verse 28. Akuthandabuzwa ukuthi amazwi la athiya uPetro esezidla izibindi. UJesu wayengabe sitshoni. Njengoba uPetro wayesanda kukhuzwa, engxenye wayesecabanga ukuthi wayengasoze wafa wazithola ezinye izibusiso ezinjengalesi esasithiwo nguJesu. Indima 20-21. U-A uthi, Chasisa isimanga uPetro asibonayo. Umbuzo ka-B uthi, uPetro wananzelelana esezwe ingxoxo kaJesu lamadoda amabili ayesembonweni. Kodwa kwathi sekudlule phose iviki, uJesu wathatha uJakobe loJohane kanye loPetro wahamba labo entabeni ende. UMathewu 17 verse 1. Mhlawumbe babesiya entabeni iHemoni eyayikhatshana ngamakhilomitha angu-25. Kumele ukuthi kwakusebusuku ngoba amadoda lawo mathathu ayelokhu ewozela ngapha uJesu ekhuleka. Kodwa wathi esakhuleka ukwenzakala isimanga esenza avuka khwathu. UJesu waqalisa ukuguquka bembonanga wabo. Ubuso bakhe bantshintsha baze babenyezela salanga. Izigqoko zakhe lazo zasezikhazimula, sezimhlophe nke. Besathi sikubonile, thutshe embonweni amadoda amabili, uMosi lo-Elija. Yathi ingxoxo amadoda la ekhuluma loJesu ngokusuka kwakhe kwasekusondela ukuthi kugcwaliseke eJerusalema. ULuka 9, verse 30-31. Kukhanya babexoxa ngokufa langokuvuswa kwakhe. Wathi dlwe kuPetro. Wakubona ukuthi wayexanguzile sibili ngokuma ngelokuthi uJesu wayengasoze ahlukuluzwe njalo afe. Indima 22-23. Umbuzo ka-A uthi, Kuyini okutshengisa ukuthi uPetro wayetshiseka njalo elomusa? Umbuzo ka-B uthi, uPetro, loJakobe, kanye loJohane bathola siphi esinye isibusiso? UPetro kwamalela ukuthi azihlalele nje abukele isimanga leso. Yikho wathi kahle laye aphose lakhe. Engxenye wayezama ukuthi ayelule ingxoxo. Nanko phela kwasekukhanya angathi uMosi lo-Elija basebesuka kuJesu. Ngakho-ke wathi, Nkosi, umnandi kithi ukuba lapha. Kasakha amadumba amathathu. Elakho, elinye likaMosi, lelinye lika-Elija. ULuka 9, verse 33. Kodwa lo kwakungumbono kuphela. UMosi lo-Elija kwasekukade bazifela, yikho babengeke bahlale kulawo madumba. Kuyakhanyake ukuthi uPetro wayekhulume engaqalanga wacabangisisa. Kodwa uthini ngokutshiseka kwendoda le kanye lomusa wayo? Ngalobo busuku, uPetro loJakobe kanye loJohane bathole esinye isibusiso. Kwaqubuka ifu lagubuzela intaba ababekuyo, kwaqhamuka ilizwe yezini lelo. KwakungelikaJehova uNkulunkulu ngokwakhe. Wathi, Lo, yindodana yami engiyikhethileyo, ilaleleni. ULuka 9, verse 34 kusiya ku-36. Bathi besithi qaqabu, bazibona sebebodwa loJesu entabeni. Umbono wawusuphelile. Indima 24. Umbuzo ka-A uthi, Umbono uPetro awubonayo wamsiza ngani? Umbuzo ka-B uthi, Kumele senzeni nxa sifuna ukuthi umbono wabonwa nguPetro usisize. Umbono lo wamnceda kakhulu uPetro futhi lathi ungasiphathisa. Kwathi sekwedlule iminyaka leminyaka lokhu kwenzakele, waloba mayelana lesibusiso leso sokuba ngufakazi wobukhosi bukaJesu. Kwakungathi uthe lulungu kancane wambona eyinkosi yasezulwini elenkazimulo. Umbono lo watshengisa ukuthi iziprofethi eziselizweni likaNkulunkulu zizagcwaliseka njalo waluqinisa ukholo lukaPetro. Lokhu kwamsiza ukuthi alwisane lobunzima babuzamehlela.
U-2 Petro 1 verse 16 kusiya ku-19 uthi, Sasingalandeli izinganekwane ezaqaliswa ngokuhlakanipha lapho silitshela ngamandla langokuza kwenkosi yethu Jesu Kristu. Kodwa sasingofakazi bobukhosi bakhe. Ngoba wamukela udumo lenkazimulo kuNkulunkulu uBaba. Lapho ilizwi lafika kuye livela enkazimulweni yobukhosi lisithi, "Le indodana yami engiyithandayo. Ngiyathokoza kakhulu ngayo." Thina ngokwethu salizwa ilizwi lelo elavela ezulwini silaye phezu kwentaba engcwele. Njalo ilizwi labaprofethi seliqiniswe kakhulu, njalo kuza kuba kuhle kini ukuba lilinake njengesibane esikhanyise endaweni emnyama. Usuku luze luse, lendonsakusa ize iphume ezinhliziyweni zenu.
Lathi ungasisiza nxa singalingisela uPetro, sihlale siqothe enkosini le ebekwe nguJehova, silandele isibonelo sayo, siyilalele nxa isiqondisa, njalo sizithobe kuyo nsuku zonke. Kumele sibe qotho, sikulalele lokho esikufundiswa nguJesu lanxa kungahambelani lesikufunayo, loba kuchiyene lalokho besikukhangelele. Nxa singavuma ukuqondiswa bese sintshintsha izenzo zethu, sizaqhubeka sisondela eduze loJesu Kristu kanye loyise uJehova uNkulunkulu. Imibuzo ongacabangisisa ngayo. Ukholo lukaPetro lwamsiza njani ukuthi ahlale eqotho ngesikhathi abanye behlamukela uJesu? Ukholo lukaPetro lokuba qotho kwamsiza njani lapho eqondiswa? Umbono uPetro awubona esentabeni waluqinisa njani ukholo lwakhe? Ufuna kumlingisela njani uPetro?